kwamele sikuvume ukuthi isummit leyo khona ibizwe eChina injalo ilama wonke awe Africa ukuthi ngisukuthi nga iChina ikhangele iAfrica ngayikumaqumi ibe ngamazwanyana namancane ibona ilizwe elilodwa njalo uyona ibisikhangela ukuthi iChina provides a market. So kimi umhlangano weChina ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu. Ye awusoze ukuthi kusasa bathi ngabe phenduka babuye bethwele amasaka emali, hayi. And China kayenzi njengamanye amazwe enjengabo Britain labo America ukuthi lapha ukuthi ifake imali yayo kumele kube nama-conditions ama-human rights, ama-conditions lawa. Ubudlelwane leChina buqakathekile kakhulu.
Sizwile njalo umongameli weChina esithi ule mali ayibeke eceleni engange 60 billion njalo uzayabela amazwe awona la kuzwekazele Africa kweminyaka emithathu elandelayo. EleZimbabwe lona lithemba ukuthi lingathola i 2 billion.
iChina ikhangele lokuningi eAfrica ngoba kulapho okutholakala khona wonke ama raw materials afuneka ukuthi industry yeChina iphile. Kunokho ekukhulumileyo mina angilaso isizathu songani ngathi ayiqinisanga. iChina uyinazelele yiyo eyakhe isigodlo esikhulu se-AU. Kusiya phambili eminyakeni lemithathu kungaba khona inguquko ethile nxa imali engange 2 billion ingangena eZimbabwe. Singakhohlwa ukuthi ivele ibhajethi yeZimbabwe sikunamhlanje iyi 4 billion. Ukuthi ukuthi leyo mali yabivele China iyabifake imali half the budget yeZimbabwe endini.
Kodwa abanye bathi ele China landise ukuzinotisa lona.
Angikwalo kholokho kokuqala ngoba lokhu nxa uke walalela inkulumo eyezwe ngumongameli weSouth Africa lamuhla. Ebala kahle kahle inombolo zobudlelwane phakathi kokuthengiselana kweChina leAfrica. Unanzeleleke into eyodwa ukuthi iAfrica yona nxa ithengisa eChina. Ithengisa lokho ngathiwa ngama raw materials. Kodwa iChina nxa isithengisa eAfrica, ithengisa ama finished products. I-raw material kayilamali, kodwa okuqakathekileyo ukuthi thina nxa ithena izinotisa, that is just notice.